hayi mina njengo Kalpani Pugen lo mmeli wabantu bakobulawayo edalela eParliament angiyalijabulela kakhulu if ubungilalele kuma platforms ahlukeneyo lalapha kini ngicabanga ngekukhuluma esinye isikhathi ukuthi inkinga eseZimbabwe ingxabano yaba khona phakathi kuka Mongameli Jaga wakuchamisa babezwana laba bantu kusiya kwenza ikhuka 2017 basebenzana basebehamba bamba ngo 2018 bafuthi baba bonke kwindiphezwa sasebexabana bathe sebexabene hayi kwaba ngenye into nje lapha elizweni so cabanga kuzoba into enhle abakhulumisane ababe sivu to each other baphikisane kodwa bangabi rough ekuphikisaneni kwabo so hayi kabe kulinyathelo elihle esilibongayo njalo kakhulu
khona manje kuyancedani nxa sikhangela ubana yena uhulumende webandla lezanu PF ukhanya engafaki abamabandla aphikisayo kweminye imbuthano kumbe imicimbi ebalisa izicoco zokuba liqhawe lesizwe manje khona kuncedani ukuthi ibandla amabandla aphikisayo aye khona le embuthanweni we-independence
abantu yazi msakazi ibandla lezanu PF ukuthi libandla lezikliwi libandla labantu nje abalobudlwangudlwangu manje thina kumele sibonise ubuntu singavumi ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ngoba nangu wenza ubudlwangudlwangu lawe usumlungisela kumele sibonise ubuntu sizame ngazo zonke indlela ngoba ukuthi la kuba boycotta la kwakusebenzi yabona kukhona lapho kumele ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuthi le ngxabano siyifinyeze ibilokhu yehli sibancane kuze kufike lapho isikhathi sokuthi ekhethweni lana sizokwazi ukuthi sinqobe bese ilizwe liyaqhutshwa ngendlela kumele liqhutshwe ngakhona njalo ngayizwe sikhala kakhulu sizodabuka angicabangi ukuthi ibandla lezanu leli lilekusasa hayi angicabangi ngaphandle bangatshintsha izenzo zabo
khona kuyathembisa yini ukuthi singathi sekuzaba lokusebenzelana lokuzwana kwamabandla ezombusazwe nxa sikhangele isehlakalo sona leso
siphila ethembeni msakazi kodwa mina usizo embona kuzolenzwa ukuthi abafowethu laba bempumalanga lalaba abalandela ubaba uChamisa maybe bazake bazinuka amakhwapha ngoba uzakhumuna mama uKhupho kwazama ukuthi akhulumisane lalaba abaphetheyo la ethu yasebenzisana lapho close ethu ufuna ukukhalela abantwana bakithi lapha ngoba kulamsebenzi la eMathepeleland yena le emncane ekhona kuthathwa abantu ilizwe lonke leli bezofakwa la abantwana bethu abalamsebenzi ngijiwa ukuclean bazothi bafuna abo 5 or level bathini la akula umuntu osebenzayo eMathepeleland ngaphandle manje ngasowe eMathepeleland abantwana bethu bafundiswa abantu abangazi ulimi lwethu yonke le le mama uthi ayi ake ngehlala phansi ababusayo ake ngikhulume labo kwaba ngumsindo waba ngumthengisi waba ngumuntu omubi la kwangathi ngiyawabulala uJesu kusokusasa kuzosisiza thina ukuthi babone ukuthi ukukhulumisana nomuntu obusayo yikuba forward thinking yikuba progressive hayi lokho abakwenzayo bona ukuthi bacabanga ukuthi bona yibo bodwa abahlakaniphileyo bona yibo bodwa abazizinto bakukhuluma nje lokho ngoba balohulumende obheke bona ukuthi laba ngenxa yokuthi bayisizwe esinje yibo kumele baphathe lapho abazi basibuse basibusela sezigabeni zethu